Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthwakazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 31 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika.
Namhla sukela ngo-9 ekuseni i-Whole Easter kuyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7, so ama-accident ayaqhela.
Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazavotela bani kukhetho oluzayo.
Mina ngingabi ready ukuvota ngoba ngingakwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abagola amacimbi esabelweni seMatoreni South.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa esirezi kuyamangalisa incumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi sokubhubhe abantu abafika amajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika. Umsekeli wesikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi ezinye ingozi lezi zenziwa ngabantu abanatha utshwala okumangalisayo. Abantu kwele Zimbabwe abaningi balezihlobo labangani ngesikhathi sepasika. Akesizwe uNyathi exoxa ngengozi emgoqweni.
Namhla sukela ngo-9 ekuseni i-Whole Easter kuyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7, so ama-accident ayaqhela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izolo kufe abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire, utshayele wemota wahle wabaleka. Inye accident umtshayeli uyenze u-overtaker wahle watshayelela ebridgini, abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane lezinto ka-shopping center uphume emgqaqweni watshaya ipedestrian, imota yahle yabhewuka wafa abantu abangu-2 including upedestrian, utsho ukuthi ufa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyatshengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubo esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake, njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians nabanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngenxa sokukhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving, ukuthi nxa umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe esithi hayi imota ngeyami, ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo uyakubulala abanye phela.
Lo ngu-Superintendent Chief Superintendent Paul Nyathi, umsekeli wesikhulumeli samapolisa obekhuluma le Studio 7 eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Odokotela abasothuthukayo abakhala umsebenzi ekuqaliseni kukambimbido sebebuyele emsebenzini. Isikhulumeli sabo uDokotela Mxolisi Ngwenya uthi sebevumelene leziphathamandla zikahulumende kanye le-Health Service Board ukuthi kukhuphulwe imali yabo yokubizwa emsebenzini nxa bengakhaya e-call allowance. Umbiko osanda kwethulwa yi-Health Service Board uthi ngempela sebevumelane labodokotela laba ukuthi kulungiswe okunye okubahluphayo. Ungwenya uthi bayathokoza ngokusokwenziwe nguhulumende.
Ngemva kokungenela komongameli welizwe uComrade Edwin Nangagwa, osokwenzakele ukuthi i-HSC board labo dokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana ekunikwa odokotela ku-on call kusuka kunani ekeliyidola 16 ngehola isiya ku-$7 16 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona imizele esisenzelweni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yona leyo ekhona hhayi-ke ngabe sinikile sisebenzele ilizwe ngoba izigulane sezithelenile.
Singathi kutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini baqalise namuhla sisithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka-2 April bonke bebesebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela namhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezefaringathwa yarhospital sezivulile.
Lo ngudokotela Mxolisi Mngwenya omele amadokotela abekhalela umsebenzi obekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazovotela bani loba nje sokusele inyanga phose ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Zimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona loZulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela bani kukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela loba nje kulabanye abathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe le-Studio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngobani. Uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sikamongameli kodwa lokhe kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani. Hhawu, mina ngakwazi umsola ukuthi wathengena wathi kuzaba lo tshintsho kodwa utshintsho lwangikhona sikaluboni.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu. Ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela ubani njalo lento azanzenzela zona izithembiso zabo bazazilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi, angikwazi khona lapho yikho ngingakabi kwazi ukuthi ngizavotela u.
Umnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla leZANU-PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kulokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ndisengizimisele sokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. Mnangagwa ngoba ngowezanu nguyenza mvotela uMnangagwa pamberina ED pamberine ZANU.
Omunye njalo osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Thina sikhetha vele ubaba uMnangagwa ngoba siyambona ukuthi umachiwa uyakwanisa ukudlelana lamanye amazwe lokukhulumisana labanye. Siyabona ukuthi kulama-changes amaningi, ama-companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili, hhayi izinto zonke ziyatshintsha elizweni lethu liyabuyela back to normal.
Laloba uZulu etshengisa ukuthi gakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubunengi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathathwa ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu kodwa kabalandeli ukuthi uthembisani uZulu weZimbabwe.
Masisi khangela nje ukujalo kwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface hatshi ukuthi ibandla lelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lowayemphikisa uMui uMorgan Tsvangirai. Njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile Masuku khona ngapha ke kobulawayo. Kudaba olufanayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana uzaphuma lamuhla esihlalweni anikeze intambo zombuso umsekeli wakhe ngemva kweminyaka engamajumi ebusa. Izizalwane zeZimbabwe zithi kuyancomeka okwenzakala kwele Botswana. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UKhama ukhangelelwe ukuthi uzanikeza intambo zombuso umkhwetsi Eric Masisi ozagcotshwa kusasa ukuba ngumongameli wakelwe Botswana. Ukusuka kukaKhama esikhundleni lesi kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leBotswana. UKhama wangena esikhundleni lesi ngomnyaka ka-2008. Izizalwane zeZimbabwe ehlala kule Botswana zithi kuyabukeka ukuthi intambo zombuso ziqhutshelwa kungelakulwisana njengalokho okujayele ukwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Omunye wabancoma okwenzakala kwele Botswana ngumnumzana Dumisane Ncube wathi lokho yisibonelo esihle ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe.
Izwe leBotswana sibona i-democracy because the seamless transfer of power hatshi sikubona eZimbabwe ukuthi kuze kube le-removal of the president kumele kulethwe i-army.
Umnumzana Nkazimulo Dube laye uthi ukwenzakala kwele Botswana akujwayelekanga kuzwekazi le-Afrika. Isisekelo sombuso welizwe leBotswana sibukeka sobala ukuthi umongameli kumele achiye isikhundla lesi ngemva kweminyaka elithumi.
Esikubona kusenzakala eBotswana kuyinto enhle kakhulu. Ukuthi umongameli uKhama asuke esihlalweni ayekele uMasisi uthole isikhathi sokuthi azilungiselele i-election le ya next year. Akusonto ejayelekileyo kakhulu lapha e-Afrika.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana kuza ngesikhathi kube le nguquko kuborhulumente kwele South Africa kanye leZimbabwe ngomhlolanja lonyaka langolwenzi nyakenye. Emazweni la omongameli baphume bethwaliswe nzima abasekeli bamabandla abo abusayo. Kwele Zimbabwe ibutho lincedise ukususa esikhundleni wangumongameli umnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yephephandaba leStandard umnumzana Ngqobani Ndlovu uthi ziningi izifundo ezingaphuma kusanda kwenzakala kumhlubo longezansi kwezekazi le-Afrika.
Kuqakathekile ukuthi lenjalo ifunto ejabulisayo ukuthi sibe e-Afrika ubona three president amazwe ayi-3 kusitshintshwa i-leadership.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana akudingi khetho ngoba uMasisi uyabebambile kuze kufike ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa awukhandelwanga ukuthi kuzaba lontshintsho njengoba uMasisi ekhandelwe ukuthi uzaqhubeka engumongameli weBotswana kusiya phambili. AbeZimbabwe bakhangele ukuthi kambe uMasisi ubaphatheleni ngemva kokuthi uKhama atshengise ukuthakazelela okwenzakala eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Abantu abaningi okumangalisayo sebegcwele emapulazini eGwanda esabelweni seMathabeni South lapho bagola khona amacimbi. Abantu laba bahlala lapho okungelazambuzi khona lamanzi ahlambulukileyo okungenza ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kula bantu abaningi kakhulu ekhona embona abahlala ezindlini ezingatholutho egangeni lapho sebegola khona la macimbi ahamba emgwaqweni onjengalo osuka koBulawayo usiya eGoli. Amacimbi atholakala njalo endaweni ezibalisa iChinden, iSandawana Turnoff, eWest Nicholson lezinye izimbalwa lapho kulabantu abavela eMberengwa, Tshirenzi, Beitbridge leMaswingo. Endaweni ye-Deep Four eColenbourne kulabantu abangafika phose inkulungwane abagola amacimbi. omunye wabagwela amacimbi unkosazana Maria Jagaraska osuka eMenezi othe uhambe uma wonke lo ukuze gola amacimbi kwenzela ukuphandela umndeni wakhe impilo.
Aya kuzibata madura kunu tenge sithi kwakwanise ukurarama
lapha sizobamba amacembu ukuze siziphilise. Ngase sibuyela khona le siyawathengisa nge-35 kumbe nge-$40 kusiya ngokuthi imali ongakanayo.
Ukhathazwe kuswelakala kwezambuzi esithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wesihudo kuleyo ndawo. Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu osuke eShangani uthi layo kugola amacembu kwenzela ukubhadalela abantwana imali yemfundo. Omangaliswe ukuthi kulabantu abaluthwani abadabuka ezabelweni zeMathabeleland abagola amacimbi.
Thina basesindebele sibona abantu kuhamba sifudula sidolwa ukuthi kasihambe phela ngale lawo ngangasathola ngokudonsileyo lawe. Kuba nzima la uthiye siya kuleyo ndawo.
Umnumzana Dennis Dube oyisakhamuzi kogodlwayo eFlabhuzi osale minyaka eminingi egola amacimbi e-D4 uthi kakaze abona abantu abaningi kangaka bezogola amacimbi.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa eShirezi kuyamangalisa inqumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year. Ulonyaka abantu esilabo lapha bedlula inkulungwane lenkulungwane.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnikazi wepulazi le-D4 umnumzana Sipanjani Moyo othi abantu abaningi abazegola amacimbi bavela eMpumalanga.
Situation esikubhekane layo kula macimbi akhona singathi irashi yamacimbi le engikhuluma ngayo kakhulu njalo abantu basuke endaweni eziningi bezogola amacimbi engunandlela ukuthi abantu abaningi basuke endaweni zesiswenini yibe silabo abaningi kakhulu abagula la. So babuya becela kuzima ukuthi bayalele ngoba ungaze ubayalele bangena vele ungakwazi befuye begula. So kungangcono khona kuncane abaza kutshela khona la usale ubona ungakwenzi kunokuthi bangene fuye bethathe mahhala besihambile.
Uthi imikhuhlane ilakho ukuqamunga kule ndawo ngoba kula izambuzi la manzi ahlanzekileyo lapha abantu abagola khona amacimbi bebaningi.
Kodwa-ke sibhekana lokuthi nxa bebuya bebaningi kangaka asilawo amathoyilethi njengoba sisemapulazini le kula mathoyilethi asingathi akhumatheta bonke laba abantu abala ufit ukuthi sibhekane le nto eziningi kakhulu ezikhalayo le mkhuhlane la manzi ukubanika utunku abantu ababathola kodwa amacimbi ayabekhona sigcine sesiriska nje.
Abanye abakulindawo ngabathengisa okudliwayo badintisa impahla abalayo ngamacimbi. Iningi labantu liyaphekwa izindlu okungatholi utho eceleni komgwaqo lapho abalala khona labantwana abancane. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 e-Deep 4 eKwelenborn.
Siyabonga kakhulu ke Albert Ncube khonapho ke eGwanda. Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha sise-Washington DC. Ake sizwe ke ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho lingalikhona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siqoxa ke ngekhefu lePasika. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba.
Ye mnumzana, iPasika ye ungasitshela ukuthi ikhefu leli izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha eSouth Africa zibonakala zisenzani?
Abantu abaningi nje abaZimbabwe zesola la bakhona beSouth Africa ngoba bahlala ndawonye i-community one. Babonakala iningi yangikhona balo ukujabula, abanye bazenzela amaphathi ezindlini, kodwa abanye iningi yalabo abangathandi into zingathi ngezokuzigidagida bakhanya besenza inkonzweni basebathethi khona manje bethakazelela ilanga leli lapho according kuma-Christians esikholwa kukona ukuthi ilanga uNkulunkulu uJesu Kristu afa ngalo. So abantu abaningi basezinkonzweni, hhayi ngomunye wakhona osezinkonzweni khona manje.
Siyasibone amanye amakhefu alobukholo wesiKristu phakathi afana Christmas, abantu besenza konke okwenzakalayo ukugida, ukumnandi lokunye okunjalo, kodwa kungela kukhonza
Ubona njani nxa ukhangela uqathanisa le kefu le Pascalina?
Ikefu le Pascalina ngathi liza ebunzimeni ngoba abantu bayasinda ukuqala umnyaka njengoba sesiqeda uMathi. Abantu basinda ukuqala umnyaka into ezifuna izimali zayo eziningi. Abantu abakatholi isingathi i-breathing space ku-finance lapha. So into eziningi basazama ukuthi babophe bangathi hayi injabulo bayisemuva. Bafuna ukubhadala ama-school fees, bafuna ukubhadala amarenti, le nto esinjalo enjalo umnyaka uqala kunje. Kuthiyele ngoba ngo-December abantu abane baya bethole la mabhonasi, bethole nokunye okunjalo, basebenza umnyaka onke basiva kokudevelewe. Bayagida abantu abaningi kakhulu ngokuthi ngokuphela komnyaka. Kodwa ayiphasika ikhala ngathi i-decent, kulokuthula kakhulu kukhona. Loba nje abantu behamba ngokuningi, kodwa kulokuthula ukukhompela kwi-Christmas. Akukho kanti abantu bayagida ilanga livele phuma, hayi indawo nje ezimbalwa, kodwa eningi akhona hayi, kulokuthula ngiphasika
manje bona abaya ekhaya ke ukuya hlangana lezihlobo labangane bagcwele yini njengalokho esasikubone ngesikhathi sekhefu leChristmas?
Ye abantu bahambile kodwa ke into esika iphambanisa abantu isikhathi ngoba amalanga ePasika njengoba kunje 4 days abantu bavale izolo abanye bahamba khona izolo abanye bahambela muhla. Abanye bagcine bekhansila ngoba bekhangela ukuthi ngomvulo umuntu kumele abuye and bayezafika ebhodi umuntu ngomvulo akasoza kukhulosa semdima ikakhuluma ngabe efikelethi ngolwesibili kumele basemsenzini. So amalanga abalawo bale 2 days ezi-free i-Saturday le-Sunday, i-Friday is-traveling day, i-Monday is-traveling day. So abaningi abakhetha ukuthi bazihlalele bathumele impahla bazihlalele kukanti ukhisimusi kunamalanga amaningi abanye ngama-2 weeks abanye ngama-3 weeks esekhaya. Abantu abaningi bathumela izimpahla kodwa hayi nakhona bahambile njengoba sizebhodele kunabantu abaningi kakhulu.
Ubona abangayiyo ecaweni bachitha njani isikhathi balinanze njani ilanga lekhefu lePascalina?
Abanye bayendaweni nje zokujabula bephuza utshwala bayandabandlalo kuma-social soccer besiyadala ibhola lokubhekana into eziningi nje. Kuningi ngaba kwenzayo abantu abanye ngesikhathi kohle ama-clubs amanye athile kumbe ngamaphini ama-jerry society into ezinjani lezo bayahlangana bekhuluma ngalokho abakhuluma ngakho. Kodwa iningi abantu ama-Christians basema-church khona manje la kusasa la kusafika isonto la ngemande. Kodwa laba abangangeni i-church hhayi abaningi bakhona basendaweni nje ama-social activities abawenzayo abajabulisa nje bawuthi inyama baphuza utshwala kanjalo.
Hhayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavalelisa uZulu.
Hayi ngiyabonga abaleleli kube le Pasika enhle siziphathe endleleni.
Hhayi lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sabonga kukhulu-ke Chris Gande khona ngapho-ke siyakwazi ukuthi uyakhulisa-ke ikhefu. Sike siye kumamhlanga-ke usithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo Nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo uNkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa, njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi lokunye.
Yeah, ingathi kwahlukumezeka kakhulu ngoba as I say ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngempela ukuthi i-violence yabantu baseMpumalanga isaqhubeka ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo singomama ngesikhathi seGugurawundi. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo. Abantu jikelele bakhala ngayo i-system yeGrantline ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ngathi amashona abahlukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona abantu vele abanomoya omubi. Ngoba ubungasa kuthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana, into yokuqala umthaya ngendlela efana leyabobaba. Kufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama. Besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay, umama lo sesimlimazile simhlukumezile. Usengene phela esikhathini why not? Okay, but to me, I want to go to the house. Just that part.
Abesifazana, abesindebeleni, kumbe abakomthwakazi, behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele, esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo.
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980, kwabahambela kahle ezikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewakhiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugqili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka layo khatshana khangela even right from the turn ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlalele lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabonangakwa, i-crocodile tears, but we've given them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso azange vele wasinakekela. UMjuru khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azange vele laye binome engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lakho asicabange nje langama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-addressa ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu, okuhle kuthi u-vice president wethu umuntu wesimama, so Crazy Angulule. Through her ama-crowds here and there uke wa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-addressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazweni ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama phambi kwabo laphana ukhuluma isithini. Ngibona sengathi yiyo nje into
leyo. Balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Ntombizodwa Mguni, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, ube lempela viki enhle kakhulu. Lo-ke inzwisa lapho-ke uKelvin singalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje. Nansi indaba kabede zikhokhela sokubhubhe abantu abangamathumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lephasika. Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi akumangalisa abagula amacimbi esabelweni seMatabeleland South. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.